So we see card descender of VOA in Jebele.
Kanjani silukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 12 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Muonzora selobele iCommission yezokhetho iZEC eyazisa ukuthi ibizo elithi MDC ngelebandla lakhe njalo lingazasetshenziswa libandla le MDC Alliance ukhetho lwama by elections oluzayo.
Iningi yama constituents asoke sibe lama by elections ngenxa yokuthi abantu abakhethwayo ngabantu abakhethwa nguZulu kuma ukhetho luka 2018.
Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo.
So sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono sigcibe indaba ye mali ukuze njalo si move siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza.
Ukuthethwa kwecala eletheswa intatheli izindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo elokuncedisa ukungenisa intatheli izindaba zemelika elizweni ngokungekho emthethweni kukhangelelwe ukusungulwa namuhla emthethwandaba kamantshi kobulawayo.
Ama-charges akhanyelane lawo awatshengisi emthethweni icala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Muonzora selobele iCommission yezokhetho iZEC eyazisa ukuthi ibizo elithi MDC ngelebandla lakhe njalo lingazasetshenziswa libandla le MDC Alliance kukhetho lwama by elections ngenyanga kaMbimbitho lonyaka. Umuonzora uthi ibandla lakhe laphiwa amandla yisinqumo sedale le Supreme Court. Lokho kutsho ukuthi iZEC ingafeza izifiso zebandla le-MDCT, ibandla le-MDC Alliance lizamele lidinge ibizo ngokuthetha. Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo awaxotshwa edale lephalamende lakukhansili yiwo azamela ibandla kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaMbimbitho. Kobulawayo kunezikhundla zedale lephalamende ezimbili ezizancintiswa kuthi ezamakhansila ziyithoba munwe munye. EHarare yikho okulezikhundla zedale lephalamende ezizancintiswa eziningi ezilithumi lambili lezemakhansila ezingamathumi amabili lathoba munwe munye 29. Ilizwe lonke jikelele liza kuba lokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende angamathumi amabili lasithoba minwe mbili 28 lamakhansila alikhulu lanhlanu 105. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowoza.
Iningi yama-constituents asoke sibe lama-by election ngenxa yokuthi abantu abakhitshwayo ngabantu abakhethwa nguZulu kuma kukhetho luka 2018 ngabantu abakhethwa ngumphakathi abantu abakhethwa nguZulu weZimbabwe. So ngeke saphikisana lokho ngalokho okufunwa nguZulu.
Manje nxa sikhangela ukuthi kule COVID-19 lina likhankasa njani ukuthi lithole usekelo?
Ye, usebenza ngesikhathi se-COVID kunzima kakhulu ngoba amapholisa ahle atshengise ukuthi bona basekela izana. Zananzelela ukuthi abantu bezana nxa bengena ezigabeni ababotshwa, kodwa nxa be-MDC bengena bekhankasa bayabotshwa njalo kunikezwe izizathu ezingaqinanga unikezwe izizathu lezane ezokukhonkuvala abantu amehlo. Lokhanyangani abantu be-MDC bayaphambanisa kanti-ke bayabenza into abavunyelwa isisekelo sombuso ngathi amalungelo abo. So kunzima kakhulu ukusebenza lesi sikhathi se-COVID abantu bengavunyelwa ukukhankasa ngoba kathesi into esifunakala yikuthi sithole usekelo ukuze sinqobe kukhetho luka March 26.
Ungasitshela ukuthi kulabo abavele beza kuza ncintisa ngoba babe vele besezikhundleni zona lezo bangaki kobulawayo khona ngapha
indawo ezizadinga ama election zilichumi 10 ngesingisi kusitsho ukuthi kugoqela lalezo ndawo esicabangela thina ukuthi kuyavala ama primary election kodwa ngengakho phambilini ukuthi imenye yezindawo awusoke kudingakala ukuthi ube ama primary election ngoba senza lokho okufunwa muZulu senza lokho ufuna umphakathi ngoba umphakathi mnyo wakhethayo ngo 2018 so asoke siphilise intando zikaZulu
umnumzana Swindanjiro wotsa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo kwecala eletheswa intatheli zindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo elokuncedisa ukungenisa intatheli zindaba zemelika elizweni ngokungekho emthethweni ngomnyaka odluleyo kukhangelelwe ukusungulwa namuhla emthethwandaba kamanje kobulawayo izolo umthethwandaba unqume ukuthi uMoyo uzathoniswa engela umunye wakhe umnumzana Thabang Manika owenhlanganiso yeZimbabwe Media Commission uyetheswa icala elifanayo igqweda elimela uMoyo unkosikazi Beatrice Mthethwa ugcizelele kuStudio 7 lokhu igqweda elimela umnumzana Manika umnumzana Lyson Ncube utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi bavumelene kulolu daba njengamagqwetha njalo uManika usezamiswa yedwa emthethwandaba mhlazi ku-24 kuyona le inyanga bobabili laba bayaliphika icala abaletheswayo okuningi asikuzweni kungxoxo usithandekile mhlanga ayiqhube lo mnumzana Lyson Ncube igqwetha elimela uThabang Manika
indaba siyaqala lokho abakubiza isikweni bayithi trial ukuchutshiswa kwendaba yamadoda lawo esiwamele mina ngimela uThabang Manika amanye ama colleagues ami uBeatrice Mthethwa lo Dark Coltart bemela the other accused person by the name Jeff Ndaba ekuqaleni indaba sifikile ke thina simele uThabang sacela umthethwa ndaba ukubana indaba kaThabang ingaqhubekeli phambili ngesizathu sokubana ama charges akhanyelane lawo awatshengisi emthethweni in other words, sithi thina sicela emthethwandabeni ukubana we accept to ama charges. SQN sikubiza sikuthi exception to ama charges. Nxa umuntu e-accepta to ama charges, uthi yena kunkundla angikwazi lokuthi lapha lingilethelele lokuthi icala engikhayelane lalo yiliphi angikwazi ngoba amaphepha elinginike wona akhombisa ukubana mina ngiyenze icala. Kushiso ukuthi sifikileke emthethwandabeni sayenza leyo application ukubana icala likaThabang licitshwe ngoba amaphepha la esiwabiza emthethweni iswazi nama state papers ayiwo akhombisa icala elingabe lenziwe isibotshwa ebengakhombisa ukubana yena uvele ungena ngabi ecaleni langkhona nokubana yena wenzani kumbe uyenzeni ecaleni lakhona sesenze njalo umthetho ndoba sithi wona uprosecutor aphendule indaba le kade siyisho ukuthi amapapers sinike wona akhombisa icala uprosecutor wasecela ukubana anikwe isikhathi sokubana aphendule kuleyo application esiyenzile umthethwandaba wasukunika ke after umhlaka 24 linyanga ukubana siphendule ecourt silande ukubana azophendula indaba yethu lesithoyo ukuthi lokuthi sidingane ecourt lasikwazi hayi sesiqeda ke lapho amagqwetha ke ka accused number 2 basebenza ke sikubiza sikuthi separation of trials becela enkundleni ukubana ukuchithiswa kwendaba zamadoda lawa ku separate omunye lomunye achithiswe yedwa the reason why kwenziwe njalo ukubana bona bachilo ukubana ba bevele bewile bevele harare belanda indaba le indaba leyo ibifakwe emthethwandaba kuphela nge-Friday basho njalo ukubana sebekhiphile izimali ezikhwameni babhuka la mahotela lamanye ama-facilities ukubana babe lapha kobulawayo indaba leyo iziphele basebesitsho-ke emthethwandabeni ukubana kulalokho esibiza emthethweni sikuthi i-prejudice kumbe esikhiweni esibiza sikuthi i-prejudice ukubana nxa icala leli lingaposponwa to umhlaka 24 uclient wakho uyabe seprejudisiwe uyabe sephambanisekile esikhwameni esephambanisekile lasendabeni leyi ukubana idluliselwe phambili ko umthetho wandaba useparate indaba lezi ukubana uThaba Nqayise buya uzangena yedwa achutshiswe yedwa la eke uJeff sezangena ke yedwa kusukela kusasa achutshise yedwa lo lalowo uzwanikwa ke esikubiza emthethweni sikuthi verdict. In other words, isinqumo kumbe it's just a decision that inkundla izayenza lo lalowo sezatshelwa ukubana uguilty kumbe akekho guilty kodwa bechutshiswe etshiyene not bechutshiswe kwandaba.
Singathi lisebenza lonke yini lamagqithala kumbe icala sokungani seliphoselwa omunye
ukusebenza sonke yebo kambe sisebenza sonke njengoba sivele sonke singamagqwetwa akusho ukubana indlela okwenziwe ngayo sithi siyesulela icala komunye. In fact sithi thina kibo bonke bobabili akula olecala sithi thina kibo bonke bobabili indlela indaba leyi eyayi-investigethwa ngayo ayi-investigethwa ngakuhle ukubana iveze ukubana olecala phakathi kwabo bobabili ngobani.
Hallo ke ngumnumzana Lyson Ncube igqwetha elimela uThabang Manika obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo. Izisebenzi zithi zifuna ukwengezelelwa iholo njalo hlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe lingasathengi lutho. Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima ukuvumile kungxoxo ayenze lalo umsakazo womvulo ukuthi ngempela izisebenzi zikahulumende zithwele nzima ngeholo eliphansi. Wengeze wathi uzawuya emhlanganweni wanamuhla ephethe okungcono lanxa nje engatshongo ukuthi ngokunganani. Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende esehluleka ukuhlawula izisebenzi ngedola leMelika kumele azibhadale imali elingana laleyo ezaziyihola zisaphiwa imali yeMelika ngomnyaka ka-2018.
Esikukhangeleleyo ikuhlangana kwembono izisebenzi kazidlike ama-meetings izisebenzi ziphakathi kwenkinga indaba yemali iyafunakala. Ukuqakathekileyo ukuthi la ama-meetings ke angabi manengi engaphuthisi ke lokhu abantu ababe kubuthanele. So sikhangelele kakhulu ukuthi bekugcibe lokhu abakuhlangeneleyo singaze sabona imbiko emaphepheni kodwa nxa sokubuya kuma-meetings sithola ukuthi ama-meetings kawakhiphi lutho kusuke kube inkinga ke kuzisebenzi bese zithuka ke abakhokheli bazo ukuthi bathanda ama-meetings kodwa kungalalutho oluphumayo. So sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono sigcibe indaba yemali ukuze njalo simuve siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza. Ziningi ke izinto ezikhathazayo ku-public service ezingasizoholo kuphela kumbe kuzisebenzi generally. So sifuna ama-meetings aba lama-results, sifuna ama-meetings aphelayo aba le-tangible results akhiphayo ukubambekayo kuzisebenzi zijabule. Kungabi ngama-meetings nje ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga kodwa kungalanto ebambekayo kuzisebenzi.
Lifuna izisebenzi ziholiswe malini?
Sasithe khona iholo lezisebenzi kalibuyiselwe lapha elalikhona ngo-August 2018. Iholo elaligwanisa ukukuthenga ngo-August 2018 yikho okufanele kube liholo elinikwa izisebenzi. Leli holo lingaba liholo elibuya in US dollars kumbe leli holo lingaba liholo elibuya liku-RTG. Yes, kodwa kakube liholo elalivele liyilo elaliholwa ngabantu ngo-August 2018. Ukuze abantu bekhulume kakhulu nge-US dollars ukuthola kwakuyindaba yokuthi sibona ke iRTGS iluza ivalu ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga. Yikho kwakubangela abantu ukuthi bethi okudingakalayo kungaba yi-stable currency. Nxa abantu bengabhadalwa nge-US dollars kungaba lobubelo. Kodwa siyakwazi phela ukuthi bakhona abanye abaloke betrader ke nama-RTGS. So okuqakathekileyo ukuthi sibuyisele iholo lezisebenzi kuvalu eyayikhona ngo-August 2018. Yikho ke okuqakathekileyo ngokuthi yiliholo elaliholwa ngabanengi including abaku-public service.
Umnumzana Japhet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagetsi iZESA isiyazise ukuthi kuza kuba lokucitshwa kwamandla la kusukwana ezilandelayo ngoba kulungisiswa isitiji esigaya la amandla eseCaribe. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi kulezigilamkhuba ezimbili ezasebenzisa umbhobho wamanga ukuthathela usomatekisi weMutare imali nyakenye ezibotshiweyo izolo. Eke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Bank ithi igciwane le-coronavirus selidale umonakalo omkhulu kakhulu kwezenotho yamazwe omhlaba, ikakhulu amazwe asacathulayo. EleBurkina Faso seliqale uhlelo lokufundisa abesilisa ukuthi baphathe njani abesifazane. Lolu hlelo lwenziwa ngoncedo lwenhlanganiso ye-World Bank. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sarigonani lonke bantu bakustudio 7 linjani bakithi bonke bodungamiri mukomo labo bonke abakustudio abasibalela ngezindaba zethu zakumthwakazi lezizimbabwe. Into engilesimangalayo lapha yileyi ukuthi kade abantu basempumalanga basibangisana, ababangisa abantu ngesikhathi segugura abantu bephila basibulala basiqeda du abantu bangcwatshwa. Namhlanje sebebalandela futhi lapha abangcwatshwa khona abantu sebefile bebelokhu befaka ibhomba abantu befile. Kutshengisela ukuthi basizonda okungakanani laba bantu bempumalanga, lisizonda okungakanani ukuthi lathi lalapha lo muntu ongaboniyo lo muntu oyisiphofu kodwa uyakubona ukuthi sibili abantu bempumalanga bayasizonda. Abasibulala siphila namhlanje sebeze besibulala futhi sesifile, kambe kulo muntu ongafaka ibhomba emangcwabeni emuntwini ofileyo uyabe ngumuntu cabangayo sibili yena lo, uyabe ngumuntu olengqondo sibili yena lo, ukuze ubone ukuthi umuntu sibili uyabe kuzondile usahamba emhlabeni. Alike litshiyane lathi bantu basempumalanga, even ilizwe lethu lilincinyane linje elakomthwakazi kodwa siyakwanisa ukuthi sizibuse sizihlalele sisebenzise amasiko ethu, hayi ukuthi lina libe yini elifuna ukuthi lizosilawula khonapha emathebeleleni. Namhlanje liseliqothile bonke abantu abethu kasi zabo konapha emathebeleleni sebengathi sebesemazweni abanye basegoli abanye basebotswana abantu abethu babuya befile ngenxa yenu elilokhe lisebenzisa igugura wonke silent liselisihamba ngaphansi kathesi kalisatshengiseli kodwa lisisunduza lisibulala ngayo igugura wonke yona le ngithi bakithi shuwa asikeni sikuboneni khonoku lo yisiphofu longazwayo longaboniyo kodwa uyabona ukuthi laba abantu vele kabasifuni kuleli lizwe leZimbabwe siyacela sibili ukuthi lathi sinje singamandebele asikeni sibambaneni sibone ukuthi siyenzani ngento yethu le esifanele siyenze ngoba abantu laba hayi bayasizonda bayasizonda okokuthi basizonda basizonda siphila beze besizonde sesifile beze besibulale ngamabhomba sesifile umuntu ebhomba lapha okulamangcwaba khona ukuze ubone ukuthi umuntu uyabe lomoya omubi njalo vele kabasifiseli into enhle
sanibonani basakazi beStudio 7 ngiyabulisa lo nkontingameli inkomo ngibulisa nje bonke abasakazi ngibulise nabalandeli beStudio 7 ngibulise nomphakathi nje wonke wakithi eZimbabwe ohluphekayo ohlutshwa yiZANU-PF iZANU-PF isokolisa abantu ibuleli ilizwe ibulala abantu ibulala konke iphihliza konke ayishiyi lutho i-ANC ibhekile into eyenza i-ANC ukuthi ivalele thina ngaphandle iwazi kamhlophe ukuthi iZimbabwe kuyahlutshekwa instead ukuthi yona ibhekane nomnango wakho ngeziqu zamehlo itshele umnango wakho ukuthi indoda tshintsha ukwenza iliye elizweni lakithi eSouth Africa sokugcwela abantu bakho kade uhamba kanjani siyehluleka lokho ukwenza i-ANC instead ithatha abantu bakithi ibaselindela yabavalela khona ngale siyahlupheka sihlupheka all over sihlutshwa i-government yezanu i-ANC ayenzi lutho iye ithule bahamba ngale bethi bayalungisa bangamamediator befika ngale beziphuzela ikofi bakhohlwe ukuthi balandele uyayibona le nto le so into enjengaleyo kumele kwenzeke kumele ukuthi khona thina sisuke le khaya size la ngoba yi-ANC ekwenzayo khona lokho iqeda lapho iyakusicula hey amafurena babuyele kubo amafurena babuyele kubo bayabuyela beyiphi ngoba uyazi kahle ukuthi ngale khaya kula lutho mna ngagoba mmoshe ilizwe limangobongobo kula nto ekhona ephilayo so into enjengaleyo kumele ukuthi i-ANC yona iphakame i-ANC government iphakame iphakamele umnango wakho ukuthi endoda akulungise ihlanyele indlu yakho ibe clean ihlanyele indlu yakho ngoba manje abantu baqhubeka bayeza la egula abanye bathatha badliwa zingonya laphana kungenxa yokuthi khona akukho nto eyenziwayo bona bayahamba le bethi bayalungisa izinto ufika ngalwe kuphuzwana namatshwala lana bekhohlwa into abayilande ngayo so asifuni ukuthi khona thina sihlumye sithathe njengabantu ababa emhlabeni asonanga lutho hayi sitshe sabulala uJesu kumele into mazilungisa mazilungise zibe fair kungathi izinto zi-free and fair kungala nto e-free and fair la so le nto yonke eyenzakala lapha ekhaya kungenxa yegovernment yeSouth Africa ya ya ilungise into elile lokhu elibhizi lapha lokhu eliphuzana namatshwala lapha khona emathaveni hayi sikhathele mani
hambi ngelela ku-Studio 7 sanibonani nonke basakazi nabalaleli ibingelela yomfiselana phansi khona le kulilima westing mahlambuzi ngithanda ukuphawula futhi ngendaba lezisitshela zona esizibonayo laphana kukhasi le-Studio 7 ilitshela esikhumbuzo lafakwa ibhintshi likazuselihanjela bhontsho le nto ibuhlungu kakhulu ukuthi uhulumende ongena ovikela abantu njalo upreacher ivangeli lokuvikela abantu kuyenzakale izinto ezifana nalezi ikakhulu endane enezililo ezingaka kube nomuntu onesibindi othatha into yokubhoma kumbe ukutshontsha ilitshe yokudestroya isikhumbuzo esilinxema elikhulu ebantwini ebuye futhi ezobhoma isibindi bani akukekho omunye umuntu ongayenza le nto abaluka government nalokhona mina ngithi i-government efanayo eyavimba ubheji likazulu ngesikhathi ethi May 22 December ethi khona kufuna ukuthi kube yisuku lokuthi uma bethi ba-celebrate unity ngebheji likazulu ukuthi khona siyakhala because ofele kwakumele yisuku lokuthi sikhale ngalo ngokubana yikho lapho kanqinywa khona ukuchitheka kwekhaya bahamba bavinjwa labo bantu ukuthi ubheji likazulu angahlangani kodwa kwezinye indawo abanye abantu behlangana besemhulumende lawo maphoyisa aviyona futhi ahamba ephuma naphana because awafuni le nto lanto i-ANC but ngapha uhulumende ubuya ukhuluma okunye ngemuva ngale wenza okunye mina ngiyaye ngithi kona uhulumende wezanu akahlukananga nabathakathi umthakathi uyahlehleka naye manje uphuze nati umenzele ukudlala sude kodwa ebusuku ngiyena uzalala ekugibela futhi abaholwa nguye yena othuma abana lapho ngabanye bakhe yibona abayenza lezo ebelokuthi abana labantu abathi kona ubaba mnan nangawa yibona abayenza sonke lezi ngoba abafuni kuvela ukuthi khona kukhulunywa ukuthi kwabulala abantu bafuna kuyenza ukuthi khona sikugcibele sengazathi umuntu omuhle kube nemuntu wabulala abantu
sabona ni basakazwa ka Studio 7 labalandeli baka Studio 7 lokhuluma ngoJoshua Ncube ukuhlala ngilapha eSouth Africa mina ngilokudana okhulu ngokudutshulwa kwelitshe lebhalakwe kusidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANU-PF iZANU-PF eholwa ngumnangagwa lokhu phezu kwenzondo namandebele amandebele angakwazi ukuthi athi banenzani umnangagwa umnangagwa inzondo yakhe sehlulekile ukubana amandebele engawaphinda kanjani ngcono watshengisele ngokubhomba bona aba bantu vele wababulala kudala ukuthi vele into kuthiwa lindebele lalifuni ngoba nanku kathesi kakubanjwa muntu akula ethini oyithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywanga nguye alitshoni langa bengabanjwanga nanku amasosha ahlala kuthiwa agekeza atshentshela abantu izimali ezindlini kodwa alitshoni langa engababambanga ngoba ayisuye obathumayo kodwa lokhu kwenzakala la ebantwini besigebeleni besikhala ngabantu bababula bayigugulaweni angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo usenzakala ngaphansi kwegovernment yayenalowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala ngamanje lokhu esidingisela sezibhomba abantu abafayo sakhiazama ukuthi balungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo sokusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu laba nabo size ukuthi abantu laba babanjwe kodwa ngabe ngabanjwanga konke okwenzakala kubona bona abantu baphilile sikubika phezu kwegazi lakhe ukuthi vele lokhu silwa lathi indlela yokuthi esibulale futhi sibe yi-50 sidlule bona la amarukhuzeni emanani akuqala usesesaba ukuthi umhlaba umbhekile selokhu ibhumba bona abana abafayo ukuze sibone ukuthi lokhu lulaka lo
lawo-ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umahluli wedalela eMelika izolo uphikise udaba lokuthi wayengumongameli umnumzana Donald Trump akumelanga athoniswe icala lokutshotshozela abalandeli bakhe ukuthi bahlamukele uhulumende ngenyanga kazibandlela nyakenye. Amagqwetha kaTrump athi isisekelo sombuso sithi oyabe engumongameli akumelanga athoniswe icala alidala esabusa. Kodwa umahluli umnumzana Amita Mehta ukulandulile lokhu. Kulamalunga edale le-Senate lamapholisa awasa udaba lokuthi uTrump kumele athoniswe ngecala lokutshotshozela amakhulu abalandeli bakhe abalwisana lamapholisa esigodlweni se-Congress kwaze kwabhubha amapholisa amane labasekeli bakaTrump abathathu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umbuso kaPresident Joe Biden ubonise ukuthi engathi uqinise isithembiso ebantwini ukuthi idemokhrasi izosurvive ngoba abantu bathembekiwe ukuthi kubhalansiswe izinto eziningi emhlabeni even e-America the way ezingakhona ngoba ukwenzeka namhla ka-January 2020 kwatshengisa ukuthi kunabantu abangafuniyo ukubona imizamo yonke eyenzekaleyo eminyakeni yonke edlulileyo ukuthi inikeze abantu ama-equal right ngempilo zabo regardless of umbala wabo and lana esikubonayo esakubonayo ngo-January yikubana kunabantu kunengxenye yabantu abangafisiyo ukuthi ukuhlangana nokunikeza ama-minority ama-rights abo sokuvota ama-rights abo bona abawahloniphi ngoba into abayenza ngo-January 6 ikuthi bazame ukuvimba ukhetho olwazenziwe ngabantu for-presidenti ka-Joe Biden. So uhulumende kumele akhombise ukubana unawo amandla okuthi idemokhrasi ye-America preserve ingaphazanisi. So laba abantu ababizwa ku-January 6 komithi abangafuni ukukooperate kumele.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo awagxotshwa edalele ephalamende lakukhansili yibo abazamela ibandla kukhetho lwama-by-elections ngenyanga kaMbimbitho. Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.